Ikambulezi mbapo ililikali uchayi pola latuwa la maranza likulu la machu mama bili latuwa mune mwenye uma overzalu wanga machu mama bili njalo belilashe ulenga balida laba itowa mune mwenye. Ukapteni wekambulezi mbapo uchamuchi papa nguyo tuwele ama ranza teklaka njengoba itowele anga machu ume ama tatulanyi 31. Intatele zindaweze mizalo uneshi mkukwari rauti unenye umele kulungisiswe kukambulezi mbapo lili ilama chevrons.
Singa kanyela ikambulezi mbapo senior men's cricket team ababizwa kuthiwa ama chevrons. Kunengi sibile simile sikulungisise laphana ungathi ungakhangela iqembu ele Pakistan lisenzi lesinqobe emidlalo yonke yethu 20-3-0 kanti umdlalo wokugcina lapho sinqotshwe khona nge 8 wickets sibe singekho sibile emdlalweni sibe singekho okutshengisela ukuthi ungathi ungakhangela abadlala njengabochamuthi babo uyazibuza ukuthi kungani benikwa kumbe umthwalo ukuthi beze bebengabizwe kuthiwa ngabakhokheli beqembu njalo kuyini okwenza bebizwe phakathi kweqembu ngoba kunengi sibile abakwehlile abalantu abayenzayo etshengisela ukuthi hayi bafanele ukuthi bebe kuthimu leyana. So kutshengisela ukuthi iqembu lezimbabwe national team mhlawumbe indlela abakhetha ngayo iqembu labo kumbe mhlawumbe abadlali ababekhethiwe asiyo esingayithi iquality abamele bedlalele i-national team.
UDonald Tiripano ngomunye umdlali othole amaranza athe xaxa njengoba yenelise angamachumi amabili lathoba mune mbili. Impumelelo yomdlalo namhlanje icho kuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyaka kumncintiswano we-2020 njengoba linqotshwe lasemidlalweni emibili yakuqala. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayisithupha kuthi emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-wickets ayithoba mune mbili. Kumncintiswano wemidlalo ye-One Day International iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-2-1 njalo ngokunqoba elikwenze kumdlalo owodwa lithole imiklomelo elithumi njengoba imidlalo le isetshenziswa njengomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ngimele 37 ngobulawayo ngu-Joseph Njanjini.